udokotela ohola isigaba lesi yesesibhedlela esikhulu seVictoria Falls unkosikazi Fungayi Musinami uveze lokhu embuthanweni wokuthakazelela abantwana esikolo seNdlovu Secondary eveza ukuba ukufuba kwabantwana lokuzaca kwabantu nje kubangelwa yikuswela ukudla okwakhayo. Udokotela Msinami uthi selaphe ihlekana labantu kubalela omama abazithweleyo, abantwana, ogogo kanye labanye abehluleka ukuziphandela umkhuhlane wekwashiokha lonyaka.
Uhlupho esilalo elizweni yikuba abantu abadli okwakha imizimba. Umuntu engadla ilambazi ekuseni, isitshwala emini lantambama, kodwa lokhu akwenelanga. Abantu bayasilela ekudleni okule iron, ama-vitamins lama-minerals. Lokhu kwandile kakhulu esigabeni sethu.
UMusinami ukhuthaze izakhamizi ukuba kufuze zidle kahlanu ngelanga, ethi uyazi ukuba iningi liyazibuza ukuba utshone ngalokhu.
Abantu sebeyama kakhulu ekudleni okuthengwayo. Thina sithi dlanini okuseduze lani okufana lezithelo zeganga kanye lezilimo. Asikhuthazi ukudla okufakwa itshukela.
Unkosikazi Dayina Maseko uthi kuba lula ukwenqabela indlala le nxa bethe bazuza emasimini kumbe belabantwana bokubakhusela.
Siyagula kodwa sihamba sinjalo ngokuhlukuluzeka kwesimo esenzakalayo.
Omunye njalo okhalayo ngumnumzana Jonathan Dube othi ilizwe selilobuyanga.
Asazi uhulumende wethu ukuthi uzakwenza
manje. Unkosikazi Margaret Nyoni owesiqintini se-BH23 uthi phezu kwendlala izikotsho zome qha akula manzi.
Uhulumende ngowethu laye kumele asizwele sibe lokunye esingakwenza lathi kumbe imisebenzi njengamanzi njengeya-3023 asihlupha. Amanzi siyawalindela. Ukulima izingadi zifuyo kazila manzi, siphila nzima.
Ngokutsho kukahulumende, isikhudumezi ebesikhona ngesikhathi sokulima sitshiye inani labantu abafika izigidi eziyisishiyagalolunye, 9 million besenkingeni yendlala ikakhulu abantwana, abagulayo, abesifazane kanye labakhubazekileyo. Ngalokhu, umongameli Emmerson Mnangagwa sewethula ukukhala ngokusizwa ngamanye amazwe ukuze ahlenge izimuli, kodwa impendulo yalesi sikhalo isaxeka. Ngolwesine, unkosikazi Pamela Marie Tremond, oyisiqhatshwa esibona ngezobudlelwano lokuhambelana phakathi kweMelika leZimbabwe, wethule ukuba uhulumende weMelika ulungiselela ukusungula uhlelo lokuphathisa abasendlaleni kuleli. Ngimele iStudio 7 ngiseNdlovu, nginguNokuthi Abadlamini.